Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 omuhle sizwe samthwakazi omuhle ngezindawo ngezindawo ngibingelele kuzonke izindawo eqalweni zemhlaba esigcwele khona sonke singabantu baseZimbabwe kakhulu abasakazi bethu basiphathele imhlelo ngiyabonga kakhulu bafowethu basiphathele imhlelo ezindlangaka kuzele indawo zakithi zasekhaya ngithi hayi siyabona madoda ethu masekhaya impilo esikiyo ukuthi izaphela kwenze njani madoda hayi asilweni layo asilweni layo zihlobo zami ngithi nje ngifuna ukuphawula laphana kule ndoda engizwe namhlanje sithi yona ile complain mhlawumbe kulezi ndaba ezasekhaya ukuthi why kufundwa ilanguage A1. Mina ke ngibona ngathi kufanele ukuthi lati sithuthukene njengamanye amazwe kumbe njengomzansi esihlala kiwo lawo. Siyabona ukuthi uma ufuna ukungena esithuthwini kumbe esiZulu kumbe esiXhoseni kumbe esiTswaneni kumbe esiThanganeni ungena kuleso stage uvule kuleyo ndawo. So lati ufanele silwele ukusebenzisa freedom naleyo njalo but singalweli ukuthi mhlawumbe abasakaza amalanguage wonke. Vele angeke amalanguage wonke esakazwe esitishini esi-1 ngake sizwane ngoba phela kuyasakazwa 5 minutes 5 minutes. Yiyo indlela engibona ngayo sihlobo zami. Ngisithi lami ngilombuzo ngalo baba ukuthi ngugawulo kade yena vele uhlala kuliphi ilizwe maye lokuhlala ehleke into zi-right ekhaya nohlupheka kanje kumbe yena ulelakhe ilizwe yedwa khona le hayi sihlobo zami ngake ngibumude kakhulu ngiyabonga mbulise wonke umthwakazi womuhle ngithi siphilane madoda philane sihlobo silweni impilo ezizadlula kiyo ngiyabonga mina ngijahala lapha lesholotsho esigabeni sasenanda esizweni sakonkomo ngiyabonga komayeza uNkulunkulu agcine liphephile amen.
Kubasakazi baka Studio 7 igama lami ngumeli qiniso ncube ngilapha eGwanda North esigabeni senqameni siyalibonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo ukusilethela izindaba eziqondana leZimbabwe siyabonga kakhulu indaba engithintayo mina yile indaba ethintwe ngubaba uSK Moyo umgcini sihlalo weZMPF okhuluma ngokuthi kulokusolwa isola abantu osomabhizinisi misi ukuthi abathembeki bakhweza intengo njengokuthanda kwabo kungabe kunjalo sibili kodwa izinto zonakala phezulu nakhona ngale ngaphezulu kulokunye ukukhulune ngokungahambi kuhle okungaba kuhle ukuthi ke sizwe bona njengabakhokheli besola besolana bona bodwa kambe kusho ukuthi bona bathembekile yini benza kuhle yini akula organization engaswela umuntu oyedwa osolekayo ake sibezwe besolana bona bodwa bangasoli osomabhizinisi kabasolane bona bodwa kuze udaba lwe-vaccination lekukhulunywa ngayo okwenza ukuthi abantu banganabala kuqiniso lokuthi i-vaccination leyi ingeqiniso yini izasiza abantu yini yikuthi kuvele kukhona ukungathembeki elizweni akula muntu othemba omunye umuntu abantu abasathembeki lengatsha zikahulumende kazisathembeki yikho abantu abaselaqiniso ukuthi into le izobasiza yini kumbe izobabulala otherwise nxa iyinto ezobasiza uhulumende lomlando omkhulu ukuthi asize abantu ancedise abantu abhatalele abantu abantu balohlupho lokusweleka kokudla balohlupho lokudinga izinto zokubaphilisa bazayithatha ngaphi imali yokuthi babuye bathenge futhi i-vaccination leyo imali yakho nizavela ngayo.
Salubonani mthokazi omuhle elinjani lapho elikhona kwindawana zonke la elizama khona impilo engcono ezihlobo zami. Mina igama ngingumstelli isibongo ngoDube ekhanga sekhezi kodwa kwamanje ngisegoli. Engizwa zihlobo zami alo msebenzi oyenziwa izanu ekhaya ngabe siyisizwe semathebelelendi siyahlanganisa izandla sibumbe mhlawumbe into ezosincedisa singumathebelelendi ke sithi kuphuma kancane ezintweni zezanu ngoba ma ngithi ngiyakhangela kahle ngalokhu kwenzeka ekhaya abantu bamathebelelendi alinasabelo nesincanyana okwenza ngitsho njalo kushone umuntu wesindebeleni kweminye imisebenzi emikhulu izimpathamandla zelizwe endaweni yokuthi njengesikhulumi sesingundlovu sijile ukuthi ngabe kuye kwabhekwa futhi ngasoluhlwini labantu bamathebelelendi ukurecover ukureplacea umuntu wasemathebelelendi endaweni kashaba laphaya kodwa kuye kwalandwa elinye isela
kwalanda omunye umbulali esinye isikhohlakali ukuthi sizohlala senze ukukhohlakali baso ngamandla kutsho khona lokana kuyinkomba zokuthi siyisizwe seMatureland angeke safa savusa ikhanda njalo ngezinye zezinto endlela ngizitshela abantu beMatureland ukuthi ake sithini siyisizwe sikamthwakazi siphume nini la esingamukeleki khona asamukelekanga thina singabantu beMatureland embusweni uphethe eZimbabwe njengamanje nali isela elingumnangakho isela lesela lehlala lesela noma yinini futhi bengingajabula kakhulu ma kungenzeka ukuthi imeseji yami ifike kwezinye zalezi zikohlakale ziba zikudlulisa lo mlayezo ukuthi sithi singasizwe sikamthwakazi sicela ukuthi bake bafunde ukusihlonipha angeke sithi thina silwa nomkhuhlane ofana nalo ubhebhetheka njengathi ukuhlupheka kwelizwe leZimbabwe kube kukhona umuntu oyimplimenta umthetho eqedeni angawuncedi angawusebenzisi kanti kutshona ukuba umongamela kusho kukhombi na ukuthi kufanele ukuthi wena ube i-role model yabantu abaphetheka
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318